So we seek a decent abago VOA in the belly.
Na kwenze kuseni mtuagazi ngolwesi ni msaka 3 kunhlolanja 2022 igama ngontungamili nkomo ezihamba phambili abebandla le Citizens Coalition for Change bathi unkosazana Thokozani Khuphe sokumtholile laye akwenza kumalunga abo kulandela ukuxotshiswa kwakhe edalela ePhalamende ngomnumzana Douglas Montsora. Abahlala emalokitshini akobulawayo afana leMagwegwe, Mpophoma, Phelandaba, eNtumbane lasemakhandeni bakhuthazwa ukuthi bayebhalisela ukuvota ngobuningi ngoba bebalutshwana kakhulu abaza phambili kulezo ndawo. Uzulu weMelika kulinyanga unanza imisebenzi yokwakha isizwe enziwa ngabantu abansundu kuhlelo lweBlack History Month. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abadala bathi akuqili lazikhotha emhlane. Babuye njalo bathi hamba juba bazokucutha phambili. La ngamazwi yasemlonyeni yabebandla likamnumzana Nelson Chamisa ele Citizens Coalition for Change kulandela ukuxotshwa kukankosazana Thokozani Khuphe edalela ePhalamende izolo. UMakhuphe uxotshiswe ngumkhokheli weMDCT umnumzana Douglas Montsora ndawonye lonkosazana Nomvula Mguni esithi abasengamalunga ebandla lakhe. Okwenza abebandla likaChamisa bathi unkosazana Khuphe bamtshaye ngenduku zakhe ikuthi waxotshisa amalunga ebandla labo amanengi ePhalamende lakumakhansili lisabizwa ngokuthi MDC Alliance. Sixoxele umsekeli wesikhulumeli seCitizens Coalition for Change umnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Umdali sephindisela laye ubaba uMonzora akusuku zantwala ezuza ipunishment ebantwini, abantu bazamphanisha bazamhlanza ngoba izenzo zakhe laye kaziqondanga. Laye kuzambamba yikho abadala abasithi papa juba bazakuchitha phambili. Konke lokhu okwenziwa nguMonzora loKhuphe abantu akubamangalisi ngoba bavela bangena ukuthungamela ibandla noma amabandla okungekho emthethweni.
Alubana kungenzeka uMakhuphe abuye kini esithi usefuna ukusebenza lana, usefuna ukungena kubandla lenu, lizamamukela yini?
Umama uKhuphe uma sehluphekile sefuna ukubuya kithi kusisi sizakho kubona sechaphe ibridge kathesi singake saprofita ngoba thina sisebenza labantu. Sizakhuluma laye esetshengisile ukuthi ufuna ukubuya kithi, kodwa phela likwazi ukuthi ubaba uSangirai wasitshiyela ukuthi asenzeni isibaya esikhulu okuthiwa i-big tent. Ngalokho sizakhuluma laye labangani bakhe sirichaphe ibridge, ngitsho ukuthi uma sebesiqoqodele basitshela ukuthi sebefuna ukusebenza lozulu. Ngoba i-Citizens Coalition for Change ayisiyo yethu thina bathungameli, ithungamelwa ngozulu, yibo abanikazi bomhlangano okhulu lo othungamelwa ngobaba uChamisa. Ngimfisela inhlanhla enhle umama uMakhuphe engadabuki, kodwa sithi impi yomdeni kayingena.
Umnumzana Felix Magalela Mafaspanda ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change. Umakhuphe yena utshele intatheli izindaba izolo ukuthi uyakusola kakhulu ukuxotshwa kwakhe ephalamente. Uchotoze njalo usomlomo waleli dale esithi uthethe icele likaMonzora. Wengeze wathi uxotshiwe nje ngoba engumuntu wesifazana. Kodwa isikhulumeli seMDC kaMonzora umnumzana Witness Dube uthe uMakhophe uzokhele amalahle ngokuzama ukuxotsha uMonzora lokwephula imilayo yebandla. Uzulu ohlala emalokitshini akobulawayo afana leMagwegwe, Mpopo, Maphelandaba, eNtumbane lasemakhandeni usekhuthazwe ukuthi aphume ngobunengi ayebhalisela ukuvota ngoba inani lababhalisayo kulezo ndawo lilincane kakhulu. Linkuthazo ivela kunhlanganiso yeKhaya Vote 2023 yona ethi abantu bengekela ukuyabhalisa kungaba kuziphi indawo balakho ukulahlekelwa ngabameli bedalele parliamente phansi kohlelo lokucanda kutsha ama-constituencies kumbe i-delimitation ngesiNgisi. Uhlelo lokubhalisa uZulu ozavota kukhetho luka 2023 lolu olwe mobile voter registration lusungulwe iZimbabwe Electoral Commission mhlaka 1 kulinyanga njalo luzagqitshwa ekupheleni kwayo. Usthandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele sikhulumeli seKhaya Vote 2023 umnumzana Nkosi Khona DVT.
Esikubona ehlelweni lolu lokubhalisa ukuvota ikuthi iningi labantu belingakwazi ukuthi uhlelo lolu lukhona, njalo sinazelela ukuthi khona kulabanye abathi khona bazwa ukuthiwa ncawo wabhalisa ngo-2018 kuyona le ACT Biometric Voter Registration System kumele uyebhalisa kutsha. So kungani kule singathi ngesikhiwa i-misinformation engabe isecirculate kakhulu kumbe kuma WhatsApp lapho ukuthi abantu abangana basazwisisa ukuthi kumele benze njani. Okunye ukuthi khona abantu abashaya ikakhulu abalazithupha, njalo into ekhona ukuthi abantu abaningi bathi khona ukubhalisa ukuvota lokho ukuvota vela kusincedi ngalutho, kodwa thina nje eKhaya Vote sithi asikhangelisiseni i-delimitation process ukuqunywa kwezabelo ngokuhambisana lenani labantu ababhalisa ukuvota. Sikujoke ukuthi njengoba ibulawa yile 12 constituencies kungaqunywa ngendlela ama-constituencies alama-no numbers ayiyo yona, so kungasala kule 9 esikutshoyo ukuthi asibeni le-representation eningi kuparlament. Njalo esikunanzeleleyo ukuthi khona abantu abaningi yilo hlupho lokuthi kuthiwa ama-proof of residence. Sesinanzele ukuthi izolo kubo Magwegwe ngale sigcine sesidinga i-commissioner of oath umfundisi ade nguyede sesayinela abantu ngoba abantu abathathu sibili besebebuyele ngekhaya ngenxa yokuthi bongela commissioner of oath ongabasayinela lifomu yokudeclare ukuthi uhlala ngayo.
Sesikhangela zona lezi ndawo ezibekiweyo singathi ziningi kakhulu yini. Sesiqathanisa nakuqala ukuthi abantu bebesiya eFarmona koBulawayo ngomzekeliso, seziziningi ukuthi abantu bayenelisa ukuthi uhlelo lolu balufinyelele kakhulu.
Uhlelo lolu lukuhamba kahle kakhulu, njalo lonke sizama ukukhuthaza izakhamizi ukuthi ziluthathe ziregister ukuvota. Ama-turnout endaweni ade sibhoda kizo namuhla, especially ama-wards ama-constituents lala abantu abalutshwane, abantu balesifiso sokubhalisa ukuvota, njalo sibona ngani amalanga ehamba sizaba labantu abaningi abazabhalisa ukuvota kuseya phambili. Kodwa esikuqathekisayo ukuthi information ezigabeni kayihambe yi-information eqondileyo, njalo ama-registration centers ikakhulu ekhaya sikhangele kakhulu ama-registration centers lapho okulama-loan registered voters onjengabo Mpopo Maphelandaba, onjengabo Magwegwe, onjengabo Ntumbane Makhandeni, yize sikhangele kakhulu kizwe sigxile kakhulu kizwe ukuthi sizame ukuthi kutaza abantu ukuthi babhalise ukuvota, but sokunanzeleka ukuthi each constituency ibile one machine.
Umnumzana Nkosi Khona DVT isikhulumeli somanyano weKaya Vote 2023. IZimbabwe Electoral Commission layo ikhuthaza abantu ukuthi bayebhalisa ngobunengi. Lanxa selehlile inani labantu abafunyanwa bele COVID-19 isuku ngosuku kanye lababulawa yilo mkhuhlane, uZulu ukhuthazwa ukuthi eqhubeke sivikela ngoba lolu bhubhane lungakapheli. UChris Gande weStudio 7 uxoxele omunye wabancintisa kukhetho lwamakhansila kobulawayo ekubandla le-Citizens Coalition for Change, umnumzana Edwin Ndlovu.
Abantu kukhanya ngazathi abasanaki labo sebekhangela ukwehla kwama-cases lawa, bathole bengasagqoki ama-face mask, ukusanitizer abasakuthandi, umuntu ngamsanitizer uyambona echela izandla ukuthi kasanaki umkhuhlane lo COVID-19. Ikanti uqakathekile ukuthi abantu kumele lanxa sibona umkhuhlane longani susehla kodwa sihlale lathi siqaphele, siqhubeke silandela khonoko kwamiswa ngabezempilakahle ukuthi sigqoke ama-face mask, sanitize izandla lezi, singabi sendaweni eziminyeneyo kakhulu. Lokuhlatshwa abantu ngobuningi, siyehlatshwa ke ijekiseni lele lenqabela kumemetheka komkhuhlane lo, yikho okudingakalayo. Abantu khanya ngani sebesekethisa kakhulu. Okufiswa ngumuntu wonke kuthi-ke izikolo zivulwa umkhuhlane lo ongamemetheki uyehle, kodwa-ke sokudingakala-ke ukuthi kube lokunanzelela ukuthi ezikolweni lapha baqhubeka belandela iziqondiso zabempilakahle, kubona ukuthi abantwana abasanitize, abakhipha amamaski, abaminyani. Iziqondiso zona lezo kumele zilandele, bese sisiba lokwesabela njalo ukuthi isikhathi esizalandela kathesi sika-May, June, July, isikhathi somqando, umkhuhlane lo ukhanya umemetheka theka kakhulu ngesikhathi somqando. Yikho lapho esikhona munye lamunye kumele sithandaze, sicele kuNkulunkulu ukuthi bakithi umkhuhlane lo ungaqhubeki usiyaphambili, kawehle uthi uphele, ngoba sohlukuluze abantu kakhulu, ikakhulu ezemfundo. Kukhanya ngani yizo-ke ezitshaywe kakhulu ngumkhuhlane lo. Abantwana abaningi bayaphinda, abanye badlule bayaphambili kodwa kungela kuzwisisa, ikanti-ke la basema-yunivesithi babuyele emuva amasemesta ayodwa kumbe ezimbili kubangelwa umkhuhlane lo. Isifiso yikuthi na uyadeda uphele lo mkhuhlane, abantu babuyele baphile impilo zabantu bevele beziphila kudala.
Manje lina abezombusazwe liluthatha njani udaba lolu lwe-coronavirus nxa lapho lidinga usekelo likhankasa zingavuka?
Ye, thina abezombusazwe nxa sikhankasa sibhoda ebantwini njengoba nje kuzaba la ma-by-elections la, silakho ukunanzelela, sibone ukuthi-ke asi-relax kumbe abantu bagcine bangasagqoki ama-face mask kumbe bagcine bangasanitayizwa. Lapho esihlangana khona kumele kube le-sanitayiza, abantu bahlale begqoke ama-face mask njalo. Siba lokunanzelela ukuthi singaminyani, sishiye lokho kuthiwa yi-social distancing, sibe khatshana khatshana. Kuyinto eqakathekileyo naleyo esiyenzayo kunqabela-ke kumemetheka komkhuhlane lo.
Umnumzana Edwin Ndlovu uncintisa kukhetho lwamakhansila kobulawayo ekubandla likamnumzana Nelson Chamisa ele-Citizens Coalition for Change. Selikubonile na okusemaphephandabeni? INews Day ithi abafundi abedlula inkulungwane ezingamashumi amabili lambili 22,000 batshelwe ngamanzi kulandela inyathelo likahulumende elokuvala izikolo ezizimeleyo ekade befunda kuzo ngoba zingekho emthethweni. Inkundla yesayithi ithi izakhamisi zakozimnyama ePlumtree zilwa lenkokheli yazo yomdabu, ziyethesa icala lokuthengisela abantu bokuza indawo lapho kwakumele kwakhiwe khona idamu. I-Chronicle ithi uhulumende usepasise isikhwama semali ezasetshenziswa inkokheli yosiko kuhlelo lokulungisisa udaba lwegugurawundi. Soku isikhathi sembiko ye no.
Salibonani basakazi bethu abasisakazela izindaba ezinhle eziliqiniso. Ngiphinde ngibingelele njalo labalaleli abaphathisa kulolu hlelo ngembono etshiyeneyo. Sicetshiswa njalo ukuba ayisiyondawo yokuba sihlambalaze sikhuluma okungayisikho. Engiza ngikho yilokhu ukuthi ubaba uMhozora okwenzayo eZimbabwe khona lapha wonke umuntu ekhangele ngapha edinga ukuvotelwa, edinga amalunga ukuba amvotele, ukhangela ukuthi injongo yakhe ayidingayo njengoba nicacile nje kuwo wonke umuntu weZimbabwe ukuthi vele ujongeni. Asikhangele nxa kuyikuthi amalunga akhethwa ngabantu ezabelweni ezithize sebebiselwa ezigabeni zabo, abavotayo beke bahlala insuku zonke lezi bengelammeli kodwa kwaba lethuba ukuthi bekhethe umuntu obamelayo, baxotshwa kuthiwa baxotshelwa ukuba kungani behambe bajoyina i-MDC Alliance. Sekusiza kakhesi njalo usebuya yena ukuthi uzathi engena ekhethweni lolulubuyayo uzangena i-MDC Alliance, kananzelele ahloniphe abekwazi ukuthi abantu beZimbabwe sebekhangele ukuthi injongo abayijongileyo uyini. Ngiyabonga. Igama lami ngingu-L Ncube ngudombo demarisekini.
Njani lonke ngibingelele ekhaya kustudio 7, ngibingelele bonke abasakazi bostudio 7, bonke nabamameli studio 7. Nikhuluma noNcube Mhlobo. Ngiyabonga uma lingathola umlayezo lo Mhlobo. Elonke elithi umfundisi kayazi into leyenzayo oyenzayo, kalazi lutho ngoba likhuluma ngento engayazi. Abantu abangaziyo into abayenzayo yilaba abasemaqambini yabo ayezanu laweshoneni abangakwaziyo ukuthi laba abantu bafuna amavoti ethu esiNdebeleni. Kungaba la mavoti ethu esiNdebeleni bajika futhi belihlangela abalincedi ngalutho. Nanko kobulawa i-MDC yavotela iminyaka leminyaka akulanto eyenziwayo, ithe iwini liyaqeda lapho yafaka abantu babo besishoneni. Ngitsho lo esiNdebeleni o-1 wafakwayo, kungani lingavusa amehlo umuze umuntu ekhuluma ngochamisa? Chamisa wani umuntu wesishoneni lwa? Kungcono umuntu okhuluma ngomuntu wakithi esiNdebeleni okwaziyo ukuthi abantu bakithi bahlukumezeka kanjani till manje.
Ngibingelele Studio 7 abasakazi labalaleli bonke, ngisithi nyakomutsha ku-2022 sengathi inkosi yomusa engahambela kini lonke liphile liphephe njalo kulo umbhubhane oyikorona. Sesiside isikhathi ngingasangeni Studio 7, ngagcina ngicabanga ngonyaka owaphelayo. Bengicabanga ukuthi njengoba liyabona siloko siyahlupheka sisiya phambili, hlupho lwakithi elizweni alukapheli. Siyabona amatisha ahlupheka, abantu abayibo abafanele basinikeze ulwazi kuphela. Nxa kungala matisha singeke sibe yilutho emhlabeni. Siyambona njalo uChamisa uvulile badi-CCC. Siyambongela ngoba singakwazi injongo yakhe yokuthi uhlutshwe yini baze bagcine becabana losisi uMakhuphe konaphana, kanti kade behlukene njalo labo uMonzora. Kusiba njalo enjalo siloko sibona sifa la maqembu amaningi. Naye mina into eyami isikhumbuzo bengizabatshela ukuthi hayi lo khulumayo uChristopher Nyane lo isapota ezapho 100%. So nami ngikhuluma ngomunye weqembu eliphikisayo, ngikhala kakhulu ngento eyenzakalayo emaqembini la aphikisayo, kanti uhwebhana ngokwani? Ngoba sonke sikhala sithi sifuna ukuthi ilizwe lakithi likhulule, sikhulule isizwe sakithi. Manje sizasikhulula njani masihwebhana sodwa?
Lobonani ngezindawo ngezindawo, linjani bantu bakomthwakazi? Hayi, thina siyaphila. Sizwa MDC Alliance sitshintshile yaba ngu-CCCC CCCC. Ungananzelela abantu laba bathanda ukusebenzisa amagama abo, aku MDCT MDC bani, kathesi sokungu-CCCC. so kumele uchamisa chete chete. So abantu bakomthakazi asibambaneni, asibambaneni siyekela abantu bedlala igame yabo. Ngihlala ngikhuluma ku studio 7 ukuthi hey abantu ababambe intyakibo lathi sibe lento esiyibambileyo singena eParliament sibambe something singabi ngabantu abanye abantu. Siyakhuluma futhi ukuthi presidential vele kasingeni, asisizathu sokungena presidential, siyangenela ama councillors and MPs ngokuzayo yabo. Siyagcina singakungeneli ngoba thina sifuna ukuphuma eZimbabwe. So anye ukuthi uma ufuna ukuphuma eZimbabwe ufuna ukuba ngupresident weZimbabwe, thina sifuna ukuphuma. So siqala ngokuphuma ngupresident, sizalandela ngoMP, silandela ama councillors, sigcina singasangeni. So liyabona uCCC lo ngochamisa chete chete. So aso into esizwe, into yomuntu.
Salubonani, salubonani malaleli be studio 7 abasakaze kojonga. Mina engikhuluma ngu Mr. Hamless. Into engifuna ukuyikhuluma nje kuphela yinye ukuthi singayengwa ngabantu be MBCT le Alliance u Douglas Monzola lokuphi. Into enye le iploy kubheke ku disturb abantu, akula ukwehlukana abakwenzileyo. Amanga andizabona pambili, make my words, akula amanga lawo ufuna nje ukudisturb zwabona ukhuphe sithi yena uyawuthi ikakaso za contest kuma by election enika uMonzola ukuthi ahambe pambili confusion yokuconfuse abantu kuphela nje. Lizabona nje into engijoyo ngamanga lawo, ngamanga.
Sanibonani, sanibonani ku studio 7, sanibonani kungaba kuhle mabe phile labantu indawo zonke. Ngajabula le audio mayingafundwa. Ebe ngithi maZimbabwe amahle indawo zonke ezijiyeneyo, abe ZANPF, abe MDC, yonke iphathi nyaka iphathi engenayo. Sithi makungatshintsha iZANPF ilizwe lingaqala ukuthi libe right. Kodwa as long kusabusa iZANPF akulalutho olungasilungela thina singabantwana beZimbabwe. Kuyolungela bona abayibo abathi bayabusa betshontsha imali bezenzele ezikhwameni. So into enjalo ayinhle, bengathi ilizwe liyalunga lilunga kiwo. Siyafisa ukuthi nganithi abantu babambana siyevota sikhipheni iZANPF kuphela. Lami bengiwe iZANPF kodwa ngidlanga lutho, sengisukile kiwo. So abantu asisukeni sitshintsheni iphathi le.
Salubonani basakazi beStudio 7, labalaleli beStudio 7 abahle nomthwakazi omuhle, igama ngumadalinja. Ngithanda ukuphawula ngodaba lwegugurawundi lolo kuthiwa lungalungiswa. Ukuthi abantu bamadebeleni bephole inhliziyo zabo. Into esidlisa ubuhlungu ukuthi bona abantu abasibusayo yibo abantu ababekhokhela ekubulaweni kwabazali bethu igugurawundi, kodwa yibo abasibusayo. Yilo kufana nokuthi basibusa nje okwenkani, wenkani singabafuni. Kufana lokuthi nje uhlale lowo mzali wakho okwaziyo ukuthi warephe umna wakho, uhlale laye uhambuhamthatha njengobaba wakho. Khabe sekuhlungu nxa umbhekile ngoba ungakhumbula isenzo sakho ukuthi lowo muntu wakwarephe umna wami. Sithi ngubaba owalethwa ngumama, ubaba usetshonile abe serephe umna wami. Ubaba lana somele ngihlale la impilo yami yonke lokho engimbhekile ukuthi ubaba lo ngiyarephe umna wami. Hhayi, into ebuhlungu kakhulu uthi sicaba ngonto abantu laba abasibusayo yibo ababulala abazali bethu. Lokho kubuhlungu kadala.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli, uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe. I-Voice of America ithi abahlamuki bahlasele inkamba ehlala iziphephele kwele-DRC babulala abantu abangamathumi ayisithupha izolo. Lomsakazo uthi njalo inhlangothi ze-United Nations ezibona ngokuhlenga uzulu seziqale ukuphathisa abantu abakhukhulelwe imizi isikhukhula se-Tropical Storm Ana kwele Malawi. Singene kudaba lwemelika. uzulu waleli lizwe uphakathi kokunansa imbali yabantu abansundu okuyisikhathi esibizwa ngokuthi iBlack History Month. Lolu hlelo lwenziwa mnyaka ngomnyaka kusukela mhlaka 1 kuNhlangula luze luyephela mhlaka 1 ngoMbimbitho ngenjongo yokutshayela abamnyama ihlombe ngendima abayidlalayo ekwakheni isizwe seMelika kusukela ngesikhathi begqilazwa ngabantu abamhlophe lalapho sebephakama belwela amalungelo abo kuze kube namuhla. Lolu hlelo lwenziwa njalo ngesikhathi abanye belokhe bekhonona ngokuthi abantu abansundu baphathwa kubi ngabamhlophe eMelika ikakhulu amapholisa ngemva kokubulawa mahlayana kwabansundu abanengi abafana lomnumzana George Floyd. Sixoxele cubungula izombusazwe umnumzana Tim Moringayi.
Inyanga kaFebruwari iqakathekile ngoba yi-Black History Month lapha eAmerica. Sibona abantu abamnyama bebelwela ama-civil rights for so many decades. Lakathesi lokhu belwela the same rights with everybody else. Singabona ukuthi the voting rights ayipasanga last month and the George Floyd bill liyana imele i-reform amapholisa layo ayipaswanga. Lakathesi lokhu sesikhangela ukuthi kuzaba lo justice owesifazana omuntu omnyama in the next couple of weeks. Sibona lathi ukuthi into le abantu abamnyama for this month iqakathekile. But singakhangela i-history eAmerica siyabona ukuthi abamnyama the very fabric that has made this country very, very successful, starting from its slavery ukuthi sifike kathesi. Singabona ukuthi i-indexes zabantu abathengayo or ama-consumables in America, abantu abamnyama are the highest number of people who buy izinto in the trillions, which is moving the economy forward. So ukuba le month eqakathekisa umuntu omnyama, I think is a very, very noble idea.
Ungathini ngendlela abantu abamnyama abaphila ngayo khona pha eMelika njalo abaphethwe ngayo?
Ukuthi abantu abamnyama bahlala kanjani okwakathesi, it's a growth in process. Ngoba sibone namhla ucoach we-Miami Dolphins hamba ukuyecoach esuwa ama-Miami Dolphins for discrimination ngoba yena wayeqakathekisa ukunqoba ama-games akhe. But uthi yena u-owner we-team ongumuntu omlungu was telling him to tank, and then ukuthenka kwangikhona ukuthi badliwe ama-games yena wayengakuvumi khonokho. So siyabona ukuthi hhayi lokho kule nkinga ma ungumuntu omnyama, ngoba singakhangela i-football yalapho e-America, it can kind of tell us i-synopsis of the American life of a black man. Ukuthi you have is deziningi going against you. So I okwakhesi sithi it's a work in progress. It's not like in the 60s or the 70s or the 90s, but it's work in progress. Ngoba abantu abamnyama labo, they have a voice and say in a lot of decision making.
Umnumzana Tim Moringayi ucubungula ezombusazwe. Siziphethe ngebezihamba phambili. Abebandla le-Citizens Coalition for Change bathi uNkosazana Thokozani Khuphe sokumtholile laye akwenza amalunga abo kulandela ukuxotshiswa kwakhe ePhalamende ngomnumzana Douglas Monzora izolo. Abahlala emalokitshini akobulawayo afana leMagwegwe, Mpophoma, Phelandaba, eNtumbane lasemakhandeni bakhuthazwa ukuthi babhalisele ukuvota ngoba bebalutshwana kakhulu ababhalisayo kulezo ndawo. Uzulu weMelika kulinyanga unanza imisebenzi yokwakha isizwe enziwa ngabantu abansundu kuhlelo lweBlack History Month. Kwanele mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo 7:30 na. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo 6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.